Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge u-Evans Zininga obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingaya livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-22 Nkwenkwezi 2023 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukuzitshaya isifuba ukwenziwe ngomunye owadlwengula umntwana okhululiweyo ejele ngumongameli Mnangagwa kuthiya uZulu ethukuthele.
Thinki i-timing yakhona eyokuthi ayenzile amnesty umongameli Mnangagwa ithiya imibuzo eminingi engqondweni zabantu.
Abebandla lesisi abalimala ngemva kokutshaywa ngamalunga ebandla lezanu PFM Guza ngeviki edlulileyo bakhala ngamanxeba alokhe ebuhlungu.
They attacked us besebenzisa izinduku lezinsimbi.
Intengo yokudla lenye impahla yezitolo iqhubeka iqansa ngesiqubu osokudale indlala embi elizweni.
Umumo osukhona eZimbabwe njengathi esithengisayo awusasivumeli ukuthi ibhondi lethu libe phansi nxa sithengisa ngoba kuyabe kudula ukuthenga i-US. Isifiso sethu ngesokuthi ngabe liyase likhitshwe ngoba ukusebenza kwalo asikuboni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukuzitshaya isifuba ukwenziwe ngomunye ubaba owadlwengulwa umntwana okhululiweyo ejele ngumongameli Mnangagwa kuthiye uZulu ethukuthele. Ubaba lo ubesebhasini yezibotshwa ezikhululwe eHarare ngolwesine etshela intatheli izindaba ukuthi ubonga uMnangagwa ngokumsusa ejele lapho ayegwetshelwe ukuhlala iminyaka esithiyangalombili kodwa ubesesalelwe ngeminyaka emine ukuthi akhululwe. Lokhu kudale imibuzo yokuthi nxa kukhululwa abadlwengulayo kutsho ukuthi zikhona ezinye njalo ezigelekeqe ezikhululiweyo. Lubaba uthe uMnangagwa ululuju ngoba emkhululile. Wake waba ngumphathintambo kahulumende uMnumzana Walter Muzembi eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter uthe yena ngesikhathi sabo babetshona ubusuku bonke behluza amagama abazaxolelwa ukuthi babone ukuthi mpela izigilamkhuba ezilamacala afana lokudlwengula lokubulala zingakhululwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe uMnumzana Dan Moyo.
I-amnesty yezibosha yona ngokwayo akusiyo nto embi makuyukuthi kukhitshwa izibosha ezilamacala amancane nje maybe amacala wokutshontsha lani lani. Kuyasiza lokhu kwenzela ukuthi overcrowding emajele yehle kodwa ma sekukhitshwa lezi gelekeqe ezagwetshelwa ukudlwengula I think kusuka kungathi kuyasabisa kancane lokhu ngoba abantu abanjalo uzothola ukuthi bangaphinda futhi bagange bakwenze khona lokhu ngoba babe bezitshela ukuthi engqondweni zabo kusho ukuthi into abayenzayo akusinto eserious kakhulu nangu uNkulumende uyabakhulula. Kodwa isikhathini esiningi ma kureduswa i-population yabantu abasemajele kuyanceda kakhulu ukuthi amajele angagcini esiba zindawo lapho abantu aba-overcrowded plus kuba yibhedeni kuhulumende ukubasapota ngokudlalani lani. Kodwa hhayi mina izigeleke xa ngisapota ukuthi zikhitshwe zingakaqedi isigwebo sazo ngoba esikhathini esiningi abantu abanjalo kusibantu abarayithi ukuthi babe semphakathini ngoba bangagcina
beqhubeka ngobugebenga ba.
Sibonile njalo abanye abakususiweyo ejele bebonga umongameli Emmerson Mnangagwa. Ubona ngani akusoze kumsebenzele yini lokhu kukhetho ukuthi ungani sokuyindlela yokudinga usekelo?
Yeah, I think i-timing yakhona eyokuthi ayenzele amnesty umongameli Mnangagwa ichiya imibuzo eminingi engqondweni zabantu ukuthi ukwenza lokhu ngoba ulesineke noma ubakhulula ngoba edinga ukuthi njengoba kusiwa ekhethweni abantu laba lezihlobo zabo basupporte yena ngoba babe bebona ungathi wenze into enhle kibo. Thina I think ikithi esikukhangelelayo ukuthi ngabe abantu abakhishiweyo ngabantu ababothelwe ezombusazwe esingathi ngama-political prisoners. Ngama-political prisoners amaningi asejele abongarivume labo Job Scala. Yiba abantu abenza ukuthi amazwe angaphandle abone iZimbabwe njengelizwe elingalunganga ukuthini libe phakathi kwamanye amazwe omhlaba ngoba ukujezisa abantu for imibono yabo against uhulumende yinto engakhangelelwa kahle ngamazwe esingathi ngama progressive countries asupporta i-democracy le freedom of speech. So umongameli bekumele ukuthi ngabe uconsider ukukhipha abantu abanjalo emajele than ukuthi agcine ekhipha lezigelekeqe ezizogcina zimosha futhi.
Hello ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Virginia ngapha kwele Melika.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkosi.
Asambeni madoda siyovota.
Abebandla lesi-CCC abalimala ngemva kokuchaywa ngamalunga ebandla lezanu PF eMguza ngeviki edluleyo bakhala ngamanxeba abathi alokho ebibhidla. Amalunga leli bandla ayiphatheka kuhlelo lokukhuthaza izakhamizi ukuthi zibhalisele ukuvota phansi kohlelo lwabo abaluthi yi-RIP. Kodwa bathi sebeqonda ezindlini zabo bahlaselwa ngamalunga ebandla lezanu PF ayebacathamele bababhaxabula, abanye babaleka kodwa abanye bathunjwa. Abathunjwayo batholakala sebesenkambeni yamapholisa. Sixoxe lomunye owayachaywayo umnumzana Kutsai Mabonde ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
On manje 15 May 2023 esilohlelo lokukhuthaza izakhamizi zikaGuza Ward 9 eTreedwood mayelana ngokuyabhalisa lokuphatheka kunhlelo zokhetho zalonyaka. Sithe sesiqedile ukukhulumisana lezakhamizi door to door endleleni yethu yokuphindela emakhaya. We got ambushed and attacked by ZANU-PF members at Treedwood under irrigation scheme farm. They attacked us besebenzisa izinduku lezinsimbi. Amalunga eqembu lethu fled into the bush and our provincial interim vice chair Mr. Jabulani Khadebe and Mr. Karikai Masu Ward 17 Umguza aspiring council candidate and other champions got kidnapped.
Sikhuluma nje banjani labo abachaywayo baphinda bathunjwa?
Amalunga ethu achaywa alimala kakhulu agwaqela mina and Ward 19 Umguza aspiring council candidate Mr. Chipo Penikwa and other three champions including Umguza aspiring MP candidate champion Queen Malikwa. We are still on recovering mode and bed and taking medical prescriptions.
Amapholisa wona athini ngalolu daba? Ayagcwayisisa yini ukuthi kuyini okwenzakalayo?
Amapholisa akhanya ngani ayesaba ukuqhuba umsebenzi wabo ngokufaneleyo njengoba besaba ukutransferwa abakhulu babo njalo lokuxotshwa umsebenzi. Lokhu sikubone amalunga ethu ethunjwa and umpholisa owakuyayo wayesebenzisa ikhombi yezanu PF elotshwe umgquza ZANU-PF constituency igcwele amalunga ezanu-PF. Amalunga ethu had clear evidence of the kidnappers of our champions, and we later found them at Nyamandlovu police camp. Okwakhathesi amapolisa asiwathembi njengoba awasimeli sikubone ku-news article elotshwe i-News Day lapho uRichard Moyo u-MP weMgquza akubeke khona sobala ukuthi thina ama-victims amabizo yethu yiwo atholakala kurada ye-Joint Operation Command la kurada yama-police bosses. So as civilized citizens, we no longer have freedom of independence, and our constitutional rights are no longer respected by the law enforcers and our representatives. So I kokwakhathesi sisebunzimeni, as it is evident clear that there is no rule of law. Our hopes and dreams are now seeing a new democratic society being ushered under the capable leadership of President Nelson Chamisa.
Alo ke ngumnumzana Khutsai Mabonde ilunga lebandla le-CCC. Imizamo yokukhulumisana labebandla le-ZANU-PF kumbe amapholisa ngalolu daba yehlule.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Intengo yokudla lenye impahla ezitolo iqhubeka iqansa ngesiqubo sokudala indlala embi elizweni. Njengesibonelo i-1 kg yenyama isibiza 63,000 and $630, okungaba yi $45 ngamadola eMelika. Abanye bathi sebesehluleka ukuthola ukudla ngesuku zonke ukubangela ukuthi badle kanye ngelanga. Iphephandaba leChronicle lithi isisindo sedola leZimbabwe sesiyinkulungwane ezinhlanu $5,500 ethenga idola elilodwa eleMelika. Okuningi asikuzweni kuntathele izindaba yethu uBathabile Masuku esethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezomnotho lamabhizimusi njalo efundisa ngezomnotho ekolitshini le-National University of Science and Technology, uthi intengo yempahla ikhutshulwa imali yemkambo omnyama.
Ngoba lapho okuwa khona isisindo semali yakithi, amabhizimisi lawo bakhweza intengo ukuze benelise ukuyathenga yona lena mali njalo emkambeni ongekho emthethweni. Ukuwa kwesisindo yemali yakithi emkambeni ongekho emthethweni yikho okubangela kakhulu ukukhuphuka kwentengo zempahla jikelele. Okungabangela ukubana kube lenguquko yikubana uhulumende azame ukubana babanikazi bamavinkile bathole imali yakwamanye amazwe okusemthethweni, singathi ku-auction system kumbe ku-interbank rate.
Unkosikazi Melissa Moyo, isakhamuzi sakobulawayo ophila ngokuthengisa, uthi imali yakuleli ibhidliza amabhizimusi uma umuntu ethengisa impahla ngentengo ephansi.
Umumo osukhona eZimbabwe njengathi esithengisayo awusasivumeli ukuthi ibhondi lethu libe phansi nxa sithengisa, ngoba kuyabe kudula ukuthenga i-US. Isifiso sethu ngesokuthi ngabe liyahle likhitshwe, ngoba ukusebenza kwalo asikuboni. Intengo yethu yebhondi ayisoze imi ngomumo we-ikhonomi yethu. Nathi kulapho esiphila khona sizakwenza okusemandleni ethu ukuthi singawe kubhizinisi, sigcine izimuli zethu, ngoba siphilela i-hand to mouth.
Unkosikazi Thandeka Mkhwebu, usomabhizimusi wakobulawayo olevinkili elithengisa impahla ezigoqela amafutha okupheka lesinkwa, uthi ukuze bahlale bekubhizimusi kufanele belandele intengo yokuthenga idola leMelika kusetshenziswa umkambo omnyama.
Izakhamizi kufanele zinanzelele ukuthi silandela ama-prevailing market forces. Okwakhathesi okusenza sivuke sanelisile ukuthi siwode ukuthi kumele sithengise nge-black market rate. Singekela ukwenza njalo sizavuka singenelisi ukuthi sibhadale izisebenzi zethu. La mashelf lawa azavuka e-empty kubuyele back to 2008. So nxa singathola i-US dollar nge-government rate, hayi siyathembisa lathi uZulu ukuthi singathola impahla ngentengo ehlileyo.
Umnumzana Philani Ncube, umhlali wakobulawayo, Uthi umumo osukhona elizweni usukhumbuza iningi umnyaka ka-2008 okwagukuteka idola leZimbabwe laba ngumquba.
Intengo yezinto ama basic commodities akhangela ikhung oil kwezinye izindawo ngabo 9000 RTGs kusiya ku 10000 RTGs. Ngapha iholo lethu limima zonzwa likhwelanga, izinto zinzima, sazi ukuthi sizo survive kanjani. Isingathi sesibuyela back again ku 2008 kale sinjuma hluko ukuthi into zikhona kodwa zibambeka zithenyeki.
Unkosikazi Silvia Chabalala umbalisi wamaphandleni uthi baqhubeka besebenza amalanga amabili ngeviki ngenxa yesikhalazo seholo elingeneliyo.
Imali esiyiholayo njengababalisi incane kakhulu, siyahamba isikolo kabili ngeviki ngoba si-incapacitated. Lokhu kubaza abafundi kodwa akulanto esingayenza. Imali esiyiholayo incane, iminyaka leminyaka sihlukumezekile, sikhala ngokuthi uhulumende asikhuphulele asifakele imali engcono. Sesiphiliswa ngokuthengisa ngamalanga nalayo siyabe singahambanga ngawo isikolo ukuze siphilise izimbi zethu. Kunje njengathi sisebenzele emaphandleni, kuyabusehluleka nje ngokugadiye edolobheni.
Incwadi elotshwe iqondiso kusiphathamandla seZimbabwe Revenue Authority unkosikazi Regina Chinamasa unobhala ugatsha olukhangele ezemali kanye lomnotho welizwe umnumzana George Kubamathanga uchaze ukuba ugatsha lweZimra lufanele lubhale ngokuphangisa umthetho ovumeza uZulu ukuba ethenge impahla ezisetshenziswa nsuku zonke nguZulu kwamanye amazwe kungelanhlawulo edonswa lugatsha lolu olubizwa ukuthi yijuti. Kuqala ngeviki ephelileyo ukuthengwa kwempahla enjengokudla engahlawuliswa ijuti. Impahla ezivunyelwe ukungena elizweni zingabhadaliswa ijuti zigoqela impuphu, uchago, amafutha okupheka, ishukela, isepa yokugeza lokuwatsha, isawudo lokunye. Ngokunjalo, iningi labantu lithi libona kungcono ukuyazithengela konke lokhu phandle kwelizwe loba kuzaba nzima ukuthi bathole imali lula emkambo omnyama. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga Bathabile. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuba kwele Egypt lamuhla emhlanganweni oqoqwe libhanga leAfrican Development Bank. Lumhlangano ukhangelelwe ukuletha ndawonye inkokheli yamazwe ezwekazi leAfrica kunye labo somabhizimusi. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi isiqinti seBhumane eNkayi asiseyikwaziwa ngelokuthi komnyama ubambile ngoba uhulumende eselumathisa amandla kagetsi ezikolo kunye lasegrowth point yendawo le. Leli phephandaba lithi izakhamizi ziphakathi kokujabula ngenxa yalokhu. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sijethele salibonani linjani? Hayi thina siyaphila bakithi, ngiyaphila njani khona ngapho. Hayi indaba zenelisipha zona zinhle kakhulu zimnandi. Hayi lenti-ke mbonise lapha lo baba lokhuluma ngokuthi i-CCC kungani lokhu structure zabo sesahambi kuhle. Hayi akethule akhangele ekwabo etshane le-CCC. Thina abantu be-CCC siyakwazi into esiyenzayo, asozuyazi asozofuna ukwazi into yomunye umuzi womunye umuntu. Uyabo ingqondo zakho zingathathi na usiyakhanga into zomunye umuzi, uthiye zomuzi wakho, khangelayo lomuzi wakho, ukhangela lakho lokho ukuthi ena ucubungula lokho ukuthi yewe nobona akusebenzi lokhu emafa akelela mafa ungethusa into lezi uthiya nento lezi. Thina siyaphambili siyalusapota, sikusapota sivili lokuvota savota siyakusapota. And inyaka lo hayi iqhude siyaliqise, iqhude siyaliqoma intamo, akulangindle. Thank you. Imukhumazi
sanibonani siyabona lokho kwezwa ngumnangagwa othu safuna ukubusa 5 years more ilizwe lakhe lizoba kanjani ngoba ilizwe libolile liphela nantiya ma engabe efuna ukubusa 5 years more uyabe senzani yini impela into ongama mfuthu umnangagwa ufuna ukuba upresident uzayiza lokho kunini abantu batshelwa amanga kunini bathembisa abantu amanga yini into abayezayo even eyone imigwaqo kubolile esibedlela kulambithi indawo yonke ebutsoti corruption all over inkomo kazikhuluma ukusela kwenkomo kamcontroleki sele kokunjena nje umnangagwa lihlaza ukuphela elenzakalayo ilizwe kalisela mthetho amapolisa amasotsha konke kuyatshona kwayini umnangagwa uyatshona alihlazo lele esilibonayo lesi kanti ilizwe lizoba njani and laba bantu into eyinkinga abasela abantwana abancane bala bantwana sebekhulile kumbe bazele kumbe kabazalanga ngeke ubegwazi ngendlela abahlukumeza ngakhona abantu hayi liphelile ilizwe lezimbabwe ilizwe seliphilwe ngecorruption kuphela inkomo zabantu ziphelile emakhaya la kodwa yibo abantu bezana upiyefu abantu bayakhala umhlaba wonke all over bakhala ngokusela bemfomo all over yicorruption kule corruption manje lizwe bani elinjani
kustudio 7 kwestudio 7 ngalinjani lonke balandela bakastudio 7 kanye labasifundele izindaba bakastudio 7 ngithinge ngiphendule indaba ka-Tom Angliston Sibanda ohlaziya ezombusazwe hayi lapho wehlulekile uhlaziye ichetha kusibulinyongo akula muntu ongaqala ngokuthenga ama-helicopter kungela mithi ezibhedlela lawa ma-helicopter amthwala emsaphi lowo muntu lancaze kuthiwe ngo-emergency isibe khona leyo emergency ezibhedlela uzolatshwa ngani hayi mdala masukhulile ke labafana behlaziye yeke labafana behlaziye mdala bathe akusina kudedelwana yekela abafana behlaziye sukukhulule susehluleke ukuhlaziya kula muntu ongaya esibhedlela kungela mithi siyabona
sanibonani umbhalandi westudio 7 nabaleyo igama lami ngisikhathele Dube bendesicelo lapha ngifuna umna wami uzanele Dube wahamba lo mama benithina sasala siyi-2 kwakuyini kungisiqapheliso then yena ngiyayilast bon wahamba lo mama kungumfana umama isifungo sakhe ngesakondebele ngicela ukuthi oyabe elolwazi labo laye kumbe yena maye ngezwa lo mlayezo uyangithola kule number 0601025241 iyo inamba ozonithola kiyo yena le ngiyabona
linjani kustudio 7 hayi ngithabela abantwana bezimbabwe amabandla laphikisa ukuthi sebebambene sebebona ukuthi hayi problems zokumele ukuthi izanu siyikhiphe phuma izanu bonke bevotele umuntu oyi-1 jamisa president kayi-1 kuphele lokhu ubuncane ungaphila abantu benkosi azajangezivane izinto
linjani emsakazweni emsakazweni kastudio 7 ya ngivele ngihlale phezu kwendawo ye hayi sizwile plumpt ukuthi sebeziyakhela izikolo izibhedlela hayi kodwa engakusho ukuthi akukho plumpt kuphela imathebhuleni nivele isiziyakhela izikolo siziyakhela emakliniki izibhedlela abantu nje asebezimile abangela kuhulumende la kodwa iproblemu nathi into esingayifuniye siyinyaniso ukuthi siziyakhela iziklinika siziyakhela izibhedlela imigwaqo sokuzothatha omunye womuntu ozosebenza emakliniki ethu siziyakhele wona hhayi loku kuyasinyanisa sibili uhulumende ozano nohulumende we-CCC sicela ukuthi bekubhekisile ndaba yibo abalamalungu ephalamende laba kuthi bekhangezise ukuthi into enjeka siyifuni sabantu bemathebuleni sifuna ukuthi kusebenze abantu abenu kusebenze abafowenu kusebenze wonke nje umuntu emathebuleni esisebenze esigabeni apho odabuka khona kungakho kuzongena nje umuntu azongena endlini yakhe hhayi athi kufuni lokuthi siziyakhele izinto leziyana sifuna ukuthi kusebenza
Tokazomhlelivuka njani injani lonke masenga akhulumayo heyi lo mdida lowo uma evula nje umlomo wakhe kuphahluka iphoyizeni yodwa ukhiphe iphoyizeni engaqeda abantu ezwini mayezatshela abantu ukuthi ugogo wakhe umnangagwa labokhulu bakhe othiwenga bahlule ukuthenga imithi nemishini efuneka ezibhedlela ngenxa yokuthi babanjwe ama-sanction kodwa besenelisa ukuthenga ama-helicopter ngu-18 kuyazizwa nje ityoyithoyo kumbe ekhanda kakusakhona ongasahambi kahle angikaza ngizwa kahle lento yakhe leyi ukuthi uchaze ukuthini uyazi uyingozi kabi lo muntu lo angimazi ukuthi kahle kahle yini le ngaka ayithola kuzanu tefu azabe la mandla ukuthi akhulume amanga ngaka ebe lesifini sokuzowumana avula umlomo wakhe
sanibonani thanda ukuba ungazithi iviso bhingelele bonke untungamili bonke nje ngithanda nami ukuthi ngiphawulule ngale indoda engayizwa ikhuluma la. Kunabanye abayisapotayo ukuthi abantu babomoya ngamashona yethu ngiqondise imishona njalo. Babancela ukutshela uma ngabe ukuthi ulalele. Umoya alisiyo mshona. Abantu bakumoya babathi nasazi ukuthi ngabalozi singazi mhlawumbe wena mhlawumbe wafunda i-history leyamgabe leyayibhali ibhekiswe phansi. Thina sisafunda i-international history siyakwazi ukuthi abantu bakumoya ngabakamama abalozi. Ngikatshena wakutshela ukuthi amaNdebele ngabantu abesinguni bodwa ngobani. Iba leli Ndebele baba liyi-umbrella eligoqela imihlobo yonke yakomthwakazi. Same-applies esishoneni. Esishoneni akusikho ukuthi umhlobo wodwa, bayimihlobo eminingi. So ibala elishona liyi-umbrella. So baba khuluma iqiniso, tshela abantu iqiniso, ungakhuluma into engekho baba. Inkondiso nalowo omkhangelela phansi ngowasesikhosini, babantu bakumoya ngabasesikhosini. Umambo ezisikhosini ibe 100% ngithokazini lalo muntu. Angisho ukuthi mhlawumbe ngiyamsupporta, angisupporti iparty mina yona iparty ngisupporta eZimbabwe. So bukhuluma iqiniso baba, njalo to prove that. Kumele zibuze ukuthi kungani umambo even umgaba azangamqakathekisa umgaba esaphile. Lami ngichaza ukuthi aloba umambo wayengishona ngeqiniso lokuthi aloba selemgwaqo ebizwa ngayo, aloba selestadium esibizwa ngayo, aloba even ledrobho likhona elibizwa ngayo, kodwa okukhona ngibani mbuyaniyanda ngiyokhona isitatu sakhe. So into ezibonisa ukuthi umambo wayemlosi ngoba luba wayengishona aluwa into eziningi sibizwa ngayo. That's why bengangiqakathekisi. Lokhu ngibusho futhi ngiyingcwele ukuthi abamqakathekisi yiko okuchazayo ukuthi baba wayengumlosi. Tshela abantu bahle lisengisiza kumamambo. Mamambo amahle yelingabothula bafowethu, lingathuli umuntu elikhwebula zamuntu ekhwebula imikhwalo yohlanga lomuntu. Umkhuzeni imkhalini ayeke into yakhe ayimfanelanga ngesikhundla akuso. Ngambona
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amabutho eleRussia encedisana lawe butho elizimeleyo elalelolizwe elithiwa ngabe Wagner Group baze bangena edolobheni leBakhmut kwele Ukraine ngemva kokulwisana kuleli dolobho okwesikhathi esifika phose inyanga ezilithumi. Kubhubhe amasotsha amaningi kakhulu empini le kunxa zombili, kodwa kubikwa amasotsha kwele Russia yiwo amaningi afileyo empini le. Amabutho akwele Ukraine wona abikwa esithi asegombolozele leli dolobho okokuthi kuza kuba lula ukuhlasela amasotsha la awakwe Russia lawe Wagner. Kodwa enye inkokheli yebutho lakwele Melika ilokhe isithi kumele amabutho akwele Ukraine engaze ahlasela amadolobho athunjwe ngabe Russia kodwa avimbe lawo angahluthunwanga. Sixoxe lo mnumzana Raphael Mthombeni ingcwethi ecubungula izombusazwe ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ye, yeah, I think ukucebisa komkhokheli webutho kuye kukhangela lokubona ukuthi angithi iRussia phelelayo is not a small country, is a superpower njengayona le iAmerica. So indawo lezi abathi bazama ukuthi bazihluthune kufanele ukuthi babe belungisile sibili kakhulu strategically ukuthi baza kwenza njani khonoko ukuthi bathathe indawo leziyana asebezi ezathathwa iRussia. So okukhona kuyikuthi ngibona ngathi lapha sokuyikuchayana abantu bengabonakali bengabonani ngoba iRussia layo ngayikhangela kathi esimpi elwayo isekuyikuthumeza izikhali kuphela zisiyachaya lapha eqondise khona. Bona ngokwabo kabavele egcikeni ukuthi kuchaya wane manqamu manqamu. So ke lalaba labo sebelazwe izikhali futhi abaziphiwa yi-west ngapha ezihamba uma ngomude ziyetshaya konale labo bengalindelanga ukuthi isikhali sizatshaya. So ke ngaleyo ndlela ngibona ngathi ulungile lo owe-America ukuthi athi hhayi lingaze lazama ukuthatha lezi ndawo ezathathwayo. Batshayeni lizivikele, libatshayeli khonapha elikhona, lithumeze izikhali zenu lazo ziyetshaya khonale njengoba laye uPutin echaya ekhatshana njengakhona lokhu. Mina ngibona ngathi ucebisa kwakhe ucebisa ngale ndlela ngoba bangazama ukwenza ukuthi kube yipush yeground war yona le abakhuluma ngayo engxenye bangalahlekelwa ngamabutho amaningi ehlangana lezikhali ezivela eRussia. Yikho ke ngibona ngathi kuzaba njalo ba.
Lo ke ngumnumzana Rafael Mthombeni ohlaziya izombusazo esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.